mina ngokubona kwami ngibona ngani lulungile ngoba yakwakuyikho kufunwa ngama-organizers awards. Asiyazi kahle i-criteria yakhona bakhangelani landa nibona abakwaziyo khona ngale. So engingakusho ukuthi kuthi bona bona ababanominathileyo babone kufanele behambelana kuhambisana lalokhu bona bakukhangeleleyo. So ngingathi laphana kasingeke sisole besithini, esingakumelela nje ukuthi sizeukuthi abawinayo ngobani.
Ye, kodwa sikhuluma nje akukabi lokusola phakathi kwabo abaculi ukuthi hhayi mhlawumbe ngabe laphana kwenziwe lokho laphana kwenziwa lokho.
Ya, ukuthi andiyabona into nxase sikhangela ama-awards bese sikhangela ngama-expectations ethu abaculi, isikhathi esiningi uyabuthola ukuthi akuhambisani ngoba kusuka kube lezinye izinto ezingenayo ezinje ukuthi nginganike example ukuthi nganye bekhangela kumbe i-male artist of ye kuwo-music yabantu. Uyathola ukuthi babe bona bekhangele anti bona babe kukhangele e-national level bekhangele ama-artist wonke kodwa ubusuthola ukuthi abanye besebethi hayi thina lathi silaba abanye ngapha abangakhethwanga bethu abatha kuhle kodwa uthola ukuthi ubatha kuhle-ke kodwa ayisikho okufunwa ngama-organizers.
Ye, ungabe usitsho abaculi bakoBulawayo?
Ye, ye, ngisho bona kakhulu sokuthi njengoba lami ngikhona koBulawayo. Ya, engingakusho ukuthi hayi this time bazamile ngoba mbone uBradays unomnithi uSandra unomnithiwe lo Likhwa Likhwa bana imbongi lwenzelo ezalalayo unomnithi. So mbona ngani ngoba nti yabona ukuthi amanama awazi awakho about music kuphela about i-arts zonke ngama-disciplines athiyeneyo. So xa kuyikuthi kucategory ye-music kuphela laphana kuyenelisile ukuthi lathi ngapha kuvele about 3 or 4 abantu abanomnithiwe mbona ngani i-fair representation.
Awulansolo ngokuthi wena awukho kulolu luhlu.
Ya, ukhuluma ngento engiyengayithinta kancane kungxoxo yethu yona le eyokuthi kuyabe sekulezinye izinto lezi yabe ama-factors amanye abe sengena njengendaba zokuthi anti abona uyakuthola ukuthi mina ngabe ngila ingoma emnandi kade ithandwa ngabantu kodwa usuthola kuma-national radio stations kade ingatholi ukuthi ithayo andabo. So nxase bejaji into ezinjengama-awards ingoma vele ezakhangelwa ingoma ekhala kuma-radio stations almost wonke ngingathi ngoba zikhona ingoma ezinjalo othola ukuthi iyakhala kuwonke ama-radio stations. So ubusuthola ukuthi mina eyami yona le emnandi engiyitholi abantu kabayazi ujaji ayisikho ukuthi imbi kumbe ayithawanga kuhle kodwa abayazi yikho lapho so kuba complicated khona into indaba khona ayikhona ukuthi kusuka kube yilokhu anti thina lathi njengangawo nawo sabe selengoma sithi hali ngabe ingenile kodwa ubusuthola ukuthi at national level abantu abaningi abayazi.
Ngezinye indlela singathi eminye imiculo njengokuthi abantu okulolimi abantu abangalizwisisiyo kumbe olukhulunywa ngabantu abalutshwana kunzima ukuthi sifinyelele phezulu.
Ya, khonapho ngiyabona kuba njalo uthole ukuthi umculo wakhona u-appreciate-wa ngabantu abalutshwana njengoba usitho khonapho uthole ngabantu mhlawumbe bolimi oluthile yibo abayisekelayo kuphela usitholi balutshwane. Nxa usukukompeya labaculi ababo uthole ukuthi bathola i-national airplay ngoba nto abona ukuthi ulwane othola i-national airplay uyaziwa lelizwe lonke ngoba abantu bayalaleli i-radio nto abona ilizwe lonke babukela o-TV babona amavidiyo elizwe lonke. So ingoma vele eyabiza khethwa kuyabe kukhangela into ezinjalo kumonitho ama-airplay yabo-radio station leto ezinjalo so kusuthole ukuthi eyangapho zabe utholi kuma-radio station khose wonke ayikho utholi ukuthi khona kwakuBulawa ayangapho emhlubulweni wakithi kuphela abantu abanye abaningi uyazi bengayazi ngoba ayinaka kuyona lani eminye imisakazo.